So we seek a decent of a VOA in Jebele.
Lelituba, Nibone, Utano Nogawa, the Molisipa, Indavang, only means the Shona. Lingali Buganjani is Lugandaba. Lingali Buganjani is Lugandaba. Olamila Msagazweni, West Studio 7, Mumpu Lomsaz, the 31-4-4-2022, Chris Gande. Endavini Zetu, Lamsanje. Ibandla le-MRP lithi kumele kubunjwe idale le-Truth Commission ukuthi liqhube uhlelo lokukhumisana umlotha kulalolo olukhokhelwa zinduna.
Sibona umnangagwa isekakhulu abantu bakithi, sinanzelela ukuthi uthatha udaba oluyinsindaba aphendule kangaka alinike ama-chiefs akhe.
Ukufisela ilanga elihle lokuzalwa kukamnumzana Job Sikhala, inkokheli yebandla leZanu PF kudala inkulumo.
Lokhu siyazi thina ukuthi akukhulunywanga, awufakanga ngenhliziyo yakhe yonke. Siyazi thina ukuthi yikuzama ukuvala abantu abavela kwamanye amazwe amehlo.
UZulu usele khuza umhlola kulandela ukuvezwa kwedaba lokuthi kulontombazana oleminyaka yokuzalwa eyithoba minomunye 9 ozicweleyo.
Singazi njalo mhlawumbe umntwana maye buzwa engathi ukuthi ubesethandana kodwa okuyinto engakholakaliyo ngoba akuvumakali ukuthi ngoba lo mntwana oleminyaka emncane kangaka ohamba ecansini isivumelwano nomuntu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ivandla leMthwakazi Republic Party lithi kumele kubunjwe idale le Truth Commission ukuthi liqhube uhlelo lokukhumisana umlotha kulalolo olukhokhelwa zinduna. Umongameli Emerson Mnangagwa usanda phawula uhlelo lokukhumisana umlotha olukhokhelwa zinduna. Umkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo utshele uGainer Gumede weStudio 7 ukuthi umongameli Mnangagwa kumele aqale axolise andubana kuqale ukukhumisana umlotha.
Ukuqala i-document leka Emerson Mnangagwa lezinduna zakhe sithi i-document esiyibone iyayise kakhulu udaba lwegugurawundi we abantu abayedlula 40,000 babulawa eMidlands leMathebeleland. Sibona uMnangagwa eyise kakhulu abantu bakithi, sinanzelela ukuthi uthatha udaba oluyinsindaba aphendule kangaka alinike ama-chiefs akhe izinduna zakhe athi uyakhokhelwa nguye uFortune Charumbira oyi-president yama-chiefs according to ZANU PF setup. Siyananzelela ukuthi uCharumbira lo Mnangagwa labo bonke abeshoneni they are what we call ama-direct beneficiaries of igugurawundi ka-1983 to 1987. Ngalesi sizathu sithi thina ama-chiefs awalayo i-capacity yokubamba udaba lolu ngoba okokuqala igugurawundi whether uMnangagwa uyathanda kumbeni Tandi. It was politically motivated, and in regard to that, izofuna i-political solution hayi le yakhe ama-traditional leaders. Kanti ngakwelinye icele siyananzelela ukuthi the so-called traditional leaders are partisan to iZANU PF government. Akula ngendlela abayenza khona udaba lolu balubambe ngendlela enhle umphakathi ozasala usutheseke ngayo. Kanti njalo ngakwelinye icele uthi nxa ekhuluma u-Emerson Mnangagwa uthi yena abantu abanjengathi bayapolitika ngodaba lwegugurawundi. Okokuqala kasipolitiki ngodaba lwegugurawundi because sikunanzelayo ukuthi igugurawundi was genocide njalo yaphephethethwa nguhulumende wakhe uMnangagwa, uhulumende wakhe weZANU PF. Bona yibo abapolitika ngale ndaba njalo abayikho beqhubeka bepolitika ngayo. Futhi okunye okusenza sinanzelele ukuthi bayapolitika ngayo yikuthi bazokhuluma ngayo kathesi sokulanda ama-elections ka-2023 23 esibone ngani bazama ukuthi bazigceze kulolu daba bakhanye sibe ngabantu abalungisayo kanti kungalalutho abalulungisayo
manje lina njengebandla le MRP lithi kwenziweni
thina njengemthokazi Public Party silethi solution esiyikhangeleleyo esesakhuluma sathi thina ngaphandle kokuthi uhulumende weZimbabwe asinike iself determination yethu sehlukane layo udaba lwegugura wonde akulandlela bona abazolusolva ngayo kanti ngakwenye icele futhi siyananzelela ukuthi bayikha phezulu bakhuluma ngokulungisa udaba lwegugura wonde kodwa bengakhulumi ngama after effects of i-1983 to 1987 gugura wonde lapho esesibona khona iZANU PF ngemva kokubulala abantu bethaba edlula 40,000 esiqhubeka ishonaliza imthwakazi yonke mangisithi imthwakazi yonke ngisho imigrants leMathebeleland ku-1979 shona Grand Plan and its review 14-page document ekhuluma ngokuthi baza take over kanjani iMathebeleland basibuse kanjani basithathele umhlabathi wethu lakho konke ngekwenicele thina siyimthwakazi sikulokhu ngesilungu okuthiwa yi-economic genocide eyakhuselelwa yi-physical genocide ka-1983 to 1987 and ngakwelinicele sifuna International Truth Justice Commission eyiyo ezabheka udaba lombhuqazwe idile lama perpetrators ngoba okokuqala u-Emmerson Mnangagwa kakavumi le ZANU PF government yakhe ukuthi they are the perpetrators they've never acknowledged that.
Lo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party obekhuluma ecingweni lo Gaina Gumede Saidi we Studio 7. Umsekeli kamgcinisihlalo webandla leCitizens Coalition for Change umnumzana Job Sikhala osevalelwe ejele okwenyanga ezedlula ezilithumi izolo wenelise iminyaka yokuzalwa engamathumi amahlanu. Ngalokhu ufiselwe inhlanhla lokuphila okude ngabanengi. Kodwa amazwi okumfisela okuhle avele kunkokheli yebandla leZANU PF ebalisa unobhala wokwethulwa kwezemibiko umnumzana Nick Mangwana icunule abanye abebandla leCCC besithi amazwi la ngawokuphoxa nje engaveli enhliziyweni. Sixoxele sikhulumeli sebandla leCCC kobulawayo umnumzana Swithani Chirowoza.
Umbiko wokufisela umnumzana Job Sikhala ilanga elihle inhlanhla ngelanga lakhe lokuzalwa ufakwe yini ebulenjini yini engifake lowo mbiko maqala ngithe namhla ngivula ikhompyutha yami sembona ke umbiko ovela kuNick Mangwana olilunga leZANU PF ongisikhulumi sekahulumende weZANU PF esithi yena ngesilungu happy birthday Job Sikhala. Lokhu siyazi thina ukuthi akukhulunywanga awufakanga ngenhliziyo yakhe yonke siyazi thina ukuthi yikuzama ukuvala abantu abavela kwamanye amazwe amehlo yikuzama ukufaka esingathi thina i-good image ukuthi yona iZANU PF ikhanye lilibandle elihle emehlweni olabo bantu abavela kwamanye amazwe. Ngithe mina ngimphendula uNick Mangwana ngimphendula ngabe ngisithi mina into eyenzileyo ayichazi njalo ayihlekisi kufana lokuthi uMnangagwa onguye owayekhokhela amabutho ombhuqaze onguye owabophisa udabengwa lo lookout Masuku atholakale esithi happy birthday kulookout Mafela Masuku. Lokho vele kuhle kutshengisa ukuthi into yakhona vele yenziwa ngengxenye yenhliziyo hathi ngenhliziyo epheleleyo.
Kodwa akutshengisi na ukuthi ngabantu abafuna ukuthi kube lokuxolelana lokukhulumisana umlotha na ngawukhangela?
Nxa kade befuna ukuthi kube lokukhulumisana umlotha bekungcono phela ukuthi baqale ngokunyanza amalungelo oluntu beqale ngokungahlukuluza unkosikazi kaJob Sikhala beqale ngokukhuluma yena uJob Sikhala bemkhipha entolongweni lapha abasebemphose khona lapha belokhu bemgcinile bengamlethi emthethandaba ukuthi aphonisiswe. Nxa kade befuna ukuthi kube lokukhulumisana imiloda bekungcono phela bachiye izenzo zabo ababezenza ngesikhathi ama-comrades evela empini yonkululeko. Siyazi thina ukuthi on lookout masuku lapho udabenga babotsha ama 4 years bengelacala begcinwe phakathi nje yibo bona laba omnangagwa. Namhlanje angikhona ukuthi bengaba abantu asebetshintshile ngoba phela yinye impilo abayaziyo, impilo yomona, impilo yokuba lenhliziyo embi, inhliziyo impilo yokungananzi amalungelo oluntu.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirohodza isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Uzulu usele ekhuza umhlola kulandela ukuvezwa kodaba lokuthi kulontombazana oleminyaka yokuzalwa eyithoba munye 9 ozithweleyo. Iphephandaba le-Sunday News libika ukuba lontombazana odabuka eCholocho ulesiso esilenyanga eziyisithiyagalombili okutsho ukuthi wazithwala eleminyaka yokuzalwa eyithiyagalombili 8. Leli phephandaba lithi kulomunye njalo ontombazana oleminyaka elithumi lantathu 13 ozithweleyo osesibhedlela seVictoria Falls. Kambe kuyini okwenzakalayo? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo labesifazane unkosazana Victress Mathuthu.
Angimelele msakazi ngiphinde ngibingelela kubalaleli indaba ezinje ziyethusa ukuthi umntwana oleminyaka nje esishiyagalolunye kuthiwe ungumuntu oselindele ukuthi abelethe omunye umntwana kaye ngumntwana kuyethusa kakhulu. Into ethusa okudlula konke ukuthi umntwana elele minyaka elayo sisuke singacabangi ukuthi ngabe sezibandakanya ngokocansi ongaze kumenza ukuthi agcine sezithwele. So nxa simbona ezithwele kutho ukuthi kuleso sigaba akiso iminyaka leyelisishiyagalolunye alayo kuyisimphumela wokuthi ubesezibandakanya nokocansi okuyinto ethusayo kakhulu. Njalo nxa ede ezibandakanya nokocansi uzibandakanya lobani engumntwana oleminyaka emncane kangaka? Ngoba angiboni ukuthi engabe kuyisivumelwano kuyukuthi uzibandakanye lo muntu abavumelene ongenzeka ukuthi umntwana uyabe ehlukunyeziwe ngokocansi wagcina esezithwala. Singazi njalo mhlawumbe umntwana mayebuzwa engathi ukuthi ubesethandana kodwa okuyinto engakholakaliyo ngoba akuvumakali ukuthi ungaba lomntwana oleminyaka ngangaka ohamba ecansini ngesivumelwano nomuntu. Kuzindaba ezimangalisayo kakhulu. So ngithemba ukuthi mhlawumbe ongayezenza abantu bakhululeke ukuthi sazi ukuthi umntwana azazithwala nje uzithwele ukhuleliswe ngubani kanjani ngesivumelwano lobehlukunyezi. Hayi ngicabanga ukuthi futhi eZimbabwe kuyinto engavamanga kodwa yethusayo ngoba nxa silabantwana abazabele iminyaka emncane kangaka uthiwe sebezithwele kutho ukuthi umntwana engumntwana layo usezoba ngumzali. Akwenzeki ukuthi umntwana ele minyaka engaka abe ngumdlasazi.
Manje ngokubona kwakho kungakukhona yini kwezinye indawo zelizwe lapho okulabantwana abaleminyaka naleyo abazithweleyo kodwa kungaziwa?
Amathuba okuthi kube labantwana abanye kwezinye izigaba zelizwe abazithwalayo bakhululeke ngaleli izinga kuleli iminyaka emlutshwane kangaka mancane kakhulu msakazi. Yebo mhlawumbe ngani nxa singaqala lapho kube iminyaka le ithumi lanye kumbe iminyaka elithumi lambili kodwa iminyaka esithole galolunye mncane kakhulu. Okokuthi nxa kungento engenzeka kungaba nzima ukuthi kungazakali ngoba angiboni umntwana le minyaka emncane kangaka ekhululekiswa engashiwanga esibhedlela lapho kuzabonakala khona. Mhlawumbe kungenzeka kulawa amasonto esasike sikhulume ngawo okuyikuthi abantwana bakhona noma bekhulelwe kwabayiswa ezibhedlela. Mhlawumbe kulawa amasonto ma kungadingisiswa sokungatholakali ukuthi kuyenzeka ngoba nanku phela kuthi ukuthi akusinto engenzeki. Into enelisekayo ukuthi yenzeke yikho sikubona lo mntwana engaka ekhulelwe. kungenzeka ukuthi ikholo ngabe kufihlakala ikakhulu kulawo masontesho waziyana abantwana abangasiwa ezibhedlela ukuthi mhlawumbe bayababelekisa khona ngale emakhaya kodwa nje kubhalwe phansi hayi ngicabanga ukuthi kwela kithi leli kuyinto yokugcala mpela kuyinto yokugcala ukuthi umntwana akhulelwe ngakho sasizwe ukuthi mhlawumbe laba balaba umthuthumi lanye ithumi lambili ithumi lantathu sobabaze kodwa kulokho ukuthi umntwana eleminyaka yesithathu yesekhulelwe hayi nxa kusenzakala mpela kuyabe kufihliwe kungazange kuvele kuze kubhalwe phansi.
Hello ke ngunkosazana Victress Mathuthu olwela ilungelo labesifazane ubekhuluma icingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet lezimlive.com lilodaba lokuthi indizamtshina ye-Ethiopia Airlines iqale izolo ukuphapha ifika kobulawayo ivela khonale kwele Ethiopia. Lindizamtshina izafika kane ngeviki kobulawayo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi inani labahlukuluzwa ezindlini likhomba ukuba abesilisa besigaba seMathebeleland South yibo abahlukuluzwa kakhulu ezindlini kulabesifazane kulesi sigaba. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Good day Studio 7, Sanibonani Studio 7. Hayi ngeviki nje bengithe kumshelele ngangafika ngasekhaya. Hayi ufikeni kwethu ke hayi sibonile izinto ezizakalayo live. Hayi simo sibanga kahle kodwa ke ngeke sesibalekele kuye ekhaya sizahlala sihambile kuphela ngoba nami nje sengiyiphetheni yazahlala hambi kodwa nje akula bantu abalamanga njengezani izani namanga kuye umuntu bothiwe ngabothwanga ulokuzela uzenzele ndebele because befuna ukudiveta in lodge ibhukulodge le ekuground hayi abantu banzima laba so ke hayi bantu bakithi asibambaneni sibe moya munye ilizwe lethu lizalunga. Thank you very much Studio 7, keep it out. Njalo sengibona sebelifakele sebefuna ukulifakela okunye okungama-defaulters okwama-journalist okuthi kungabaka-ed kathi abasengaba abantu beZimbabwe Broadcasting Corporation sebeziba ngabaka ED. Thank you.
Ngibonga ndodose dala kutshayi siyabonga. Hayi siyabonga sesiphile. Siba zilinda kuna abo dala skatsha. Kecha uruba la ndlezo wakhulu sebe. Lokho hlezi thawula sikhuluma nje indaba zakhe seZimbabwe. Mina ngendlela uhulumende weZimbabwe ayenza ngayo ena le icebo lakhe liyenzile ukuthi akumele ukuthi sikhulumisane nabantu. Bona kungaha ungasebe lapha indlela akuyenza ukuxaganisa izakhamizi lezinduna ngoba izakhamizi zilobuhlobo kakhulu ngento yegrawundi lanenza unangaphethu. So yena ma esenza njalo siyakhuluma nesata lezinduna ikufana lokubophanisa izinjakila lokhatha kuzayo akulunganga ukuthi akusebenzisa abantu ngoba izinduna ngendlela ezizayiphatha ngayo indaba yangkhona ngendlela ukuthi izinduna zonke ezisezinkunyembazo ngezezami kunzima futhi lokuthi bakhulume iqiniso belikhulume njengoba lenjalo bazakhuluma ukuthi bona bafuna ukusayidela umnangabi bengambonisi izizathu ukuthi lapha kumele kube nje kube kodwa bona kukhuluma na kuvele uliqini lomnangabi wafuna ukurobha abantu ukuthi ubulala abantu ngendlela yothena isimo esizibabhala ndaba laso ngoba ezake izingane azifundi eZimbabwe ngoba besazi ukuthi i-education ezingadoda ayikho abantu abababelatshwa eZimbabwe balatshwa bangaphandle kwamazwe bafunda ngaphandle kwamazwe seyike funa ukwenza into ezinjalo ngoba vele hleze kulalelisa abantu abehlukane naye lapho into engamele zimtshele ukuthi yena kahlelane nicebo lokuthi ake hambise indaba khe ebantwini ngenye indlela nothi kuthi athome yobona kulokana kwenzeka kulunganga ngitsho abantu akulunga ugcwele kumenemelo kubulali bakunanga
Studio 776 bingelele bonke ngathanda shongkama hlelweni lasta noma khala sisihamba sizwakale lapho nalapho ukuthi singangeni njalo sibaningi sibuye selule futhi awubani semfuleni esiphini malaysia village kwa-10 ngikhumana kwangwenya hayi sazizwa inkulumo ezithana nethi unanosepho Chief Chalumbula loyo azi ukuthi ke ingena njani inkulumo ezuna esezihamba ziyobonga nopresident kanti sezibonisa nazinduna na kumelekile ukuthi zazi ukuthi zivotela liphi qembu na angithi kuyimfihlo yomunye nomunye umuntu ngoba evo kodwa-ke asazi bakwethu ezangakithi awu phansi kulikamzilika zikamthwakazi madoda emandebeleni ayi sisi abanye bethi hayi azi madoda le politiki yangakithi ake sihluzeni sincenge bantu kodwa siyeke nje ukubulalana nokulimazana bakwethu inhle ipolitiki uma kudelwana enye nenye iphathi ikwazi ukungena nayo idinge abasekeli nabalandeli awu ngibonge nami ngingcobe
linjani isiyosi labala mkhethwethu sakaboronzwayo thandipawula enkulu yaludawu javulani sanda ohamba sa abantwana umhlaba amahleli abantu kezi labantwana labalandi bayo abafuni angikwazi wayo ujabulani usebenzisa semstrategy esikakasho khathesi bangaki abanazo tendi abaziwa ngukasikhathi khampeni okokuqala umthetho vele bayakwazi ukuthi ezimbabwe ungaphiwa ileni ungahlala 2 years ungakwanisanga ukudivelophi iyathathwa futhi imithetho yakhona zimra will go after those kuthatheli bayazana laba bantu lapha nje kuvalwa abantwana amehlo uzathi wena mntwana wena uyi-youth awula msebenzi awukwanisi khona ukwenza usathengelwa iroloni ngabazali bakho isitendi leso uzakwanisa lona isaka lesameni so kumele likunanzelele ukuthi kati why if izanu PF ikwanisa ukukwenza lokhu kulinika amastendi why short for elections kulaphelwa phiwa khona lawa amastendi kati lina lingabantu bezanu lingabalandeli bezanu even inkinga ziqala sekuzaba lukhethwe inbithini lapha kalela maprop izitendi lezo nxa zivele zikwanisa ukuthi liziphiwe zazizali okokugcina izanu PF ayila umhlaba ngowesteti likwazi nje khonoku ukuthi ujabulani uyakhampena ngisemsebeni endisebenzisane
siyabonga uvisiyane okuhle kangaka sibonga le jaka elithumele kulaba kade linyusi ilink yokuthi kazi siyaikuphathisana esikunyusayo kudinga kuhlala kusedlizisa noma sihlangana ngomonakalo bantu izulu siyaibuka heyi beli izulu esesidalo sesabalalo kule minyaka seliyingozi hhayi kugcina silesaba siyalifuna okumangalisayo sibota liqala ukunaso zuvalo lutshaya ugcine uchumuchumuhayihayi kuyezwakala siyaindebele lo sensusi
morning okay bengicela ukuthi engikhulume lofelix magayela mafa lo ubaba lo lephathi yakhe kukhanya abanastrategy esabo sokulungisa babhizi ngokuthi izanu sifake oslogwat base-political strategy laba yindlela abalungisa ngayo iphathi lina stop focusing on ama-strategies lenze awena ama-strategies to counter that yekelani utshona libangela abantu imisebenzi sabantu thina sihlale emakhaya wa-used to that we know what they are doing we know where we are going lina likakhanya njengama-leaders nesilenkongwethu kukaselitatazeka siyani lina likhanya lihamba behind izanu kanti ehlulwa yini sihambe phambi kwesi ehlulwa yini ukuthi lenze awena ama-strategy lokuthi letisa abantu njengoba kuthiwa abantu emantopho batshayo lina lenzani ngakhonokho libhizi nokwesithi ama-reforms akula ama-reforms umuntu obusayo angawenza please lina yenzani awena ama-reforms azakhawunta wona and then bese mbuya kulaba abantu bematopho nabensizi abadela izanu ngokuthi batshayo liyizithutha kahle xa liyavotela ukuthi latshaywa bese livotela into lingayifuni abakalitshayo coming this coming election kodwa bezaligiga sebebonile ngamagwala kanti indoda ingakutshaya daily umfazi ungenza into ongafuni ukuzenza ngenxa yokuthi uyatshaya and then I want to come again to lo ukuthi senze i-family meeting nabogawule what type of family meeting uyi-family kagawule wena ugawule those who are in prison then basejele yezanu benza the right thing for their party yikela ukuthi usifake uthi yi-family nabogawule asofamily yezanu yenzani izinto ngendlu especially wena sisi mafa magalela basi bantu uzamfelix magalela mafa yenzani into eziqondileyo shiyane nokuxotshana nezanu izanu vele yi-far ahead of
alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 Ukweze Melika, ikomiti yecubungula umvukela wanyakenye edalele The House ithi isithole ubufakazi bencwadi zama-email obukhomba ukuba owayengumongameli umnumzana Donald Trump wayefuna ukugenqula impumela yokhetho ngokusebenzisa imithethwandaba. Ikomiti le ibikwa yathola ama-email ayi-9-8 kambe uTrump uzaphunyuka na kulolu daba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Udaba lukaTrump luyaqhubeka njengoba ngike ngatsho ngaphambi bona ngathi ngalesikhathi hayi bamgomboloza kungenzakala ukuthi abnyuke kodwa ngibona ngathi bamgombolozi ngingazi after midterm le elekilezinwa November ukuthi ozangena abambe khongubani kodwa kungaba ngumnyama ukuthi ama-Democrat abuyele laphana abe e-controller i-Senate le khong hayi bazamgombolozela sibi ngibona lapha kuza kuyakhanya ukuthi formas ayihlonile kumbe ihleti ngani e-White House ume ayikho yonke lapha ma-file laba be-National Archive bayakwazi babona khonaphana ayikho yonke manje kathesi kungenzakala ukuthi angabe siwayifihlali eyayisele imonologa ngoba wayengakholwa ukuthi bangamhlasela bayethatha kodwa-ke ngaphandle kokuthi nxabele intel ikhona na yaba bangamthase ngibona ngathi akusekho okwehlulayo ukuba babuye bayethatha leyo information abayazi lapha ekhona yikho engubonayo khona.
Umbuzo wami wokugcina, ubona ungani uTrump engangena njalo kukhetho ulakho yini ukunqoba umongameli Joe Biden ngokubona kwami?
Hayi, ngiyambuzwa lokho sibili ukuthi nxa kuyikuthi engabuyela Trump ancintise ukhetho angamudla iBiden kodwa-ke ngibona ngathi kuzaba kulokudabukana kwelio ngoba ekunqintisaneni kwabo khonapho bezazi baTrump esala kwakuseduze kuseduze kabeletheleni ukudabukana kwelio. Ngingazi ukuthi ama-Republican amanye asekubonile into likaTrump aliyona e-right ukugcina umbuso lo okuthiwa yidemo nxa kuyikuthi sebedabukene bona ama-Republican ngayo yona leyo hayi angeke amuthi ngoba laba abachochozelayo lapha bahamba loTrump lobezenze ngaba baningi asibo bantu abaningi phela naziwo majority yabantu base-America nxa abantu be-America abayi-majority belungwe babone kuyini okulubeyo ngasozawini uTrump ngibona ngathi lapho kule-strength khona khonapho ukuthi laba bahamba loTrump uhlanya bakhe lobo ukutshantshaza kwakhe lobo baluthwana kulalabo abahleli phansi bekhangele ilizwe liyi-democracy kuyini okumele kwenzakale lakho futhi bekufanele ukuthi iya kukhetho laphana lolo luka-2024 uBiden nokubona wami bekungamlanguthangiphana bekufanele ukuthi ngabe kuyena omunye omutsha ongapha ngaphansi kuma-dem ngoba yena usekhulile kuhle mani ukuthi abantu nxa sebebadala bayeyele laba abancinyana emazweni wonke kula le Afrika kuyafana nabantu bayachiya nxa umuntu ese-70-75 kulile sokulungile susebenzile kacokunye kuseyikho khona lokho.
Alo-ke ngumnumzana Rafael Mthombeni olandela ezombusazwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Texas ngapha kwele Melika. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Ibandla le-MRP lithi kumele kubunjwe idale le-Truth Commission ukuthi liqhube uhlelo lokukhumisana umlotha, hathi lolu hlelo olukhona kathesi olukhokhelwa zinduna. Ukufisela ilanga elihle lokuzalwa kukamnumzana Job Sikhala okwenziwe inkokheli yebandla le-ZANU-PF kudale inkulumo. UZulu usele ekhuza umhlola kulandela ukuvezwa kwedaba lokuthi kulontombazana oleminyaka yokuzalwa 9 ozithweleyo.
silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Abangenelisa ngakuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibanene njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa zikhona ezika-7 kusihlwa.